soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Lami ngithathe ke leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku-21 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe njalo etshwatike indodana yakhe ephahlweni lwendlu lapho kade ehlala khona okweminyaka elithumi lanye.
Ngowami umbono kwakugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhangelelwe uhlangana lenhloko kahulumende eBrithani umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazaphatha indaba ezithiyeneyo ezivalisa eZimbabwe.
Ukuluswa kukamnumzana Ramaphosa kwelasebrithani sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha ayikadlelani nabaholi kumba umongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa.
Kulezakhamizi kobulawayo sezisungule uhlelo lokusungula umsakazo wabasakhulayo oluzaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo.
Siyakhangela ukuthi bona ikakhulu ku-artist zafika ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abajoyele lapha bezinto ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi bona bazifice labo sebephakathi kwe-program zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe okwamalanga ambalwa njalo etshwatike indodana yakhe ephahleni lwendlu okweminyaka elithumi lane. Umbiko owethulwe ngamapolisa izolo uthi abantu bengalaleli amahungahunga ngodaba lolu ngoba beza kwethula okuyikho okwenzakalayo. Iphephandaba le-H Metro libika ukuba ugogo Plaxedis Mahlahla welokitshi leZengeza ufelwe ngumkakhe kumaviki amabili asanda kwedlula wazihlalela lesidumbu okwamalanga ambalwa saze sawonakala. Kutholakale njalo indodana yakhe uGrant oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 esephahleni lwendlu lapho abikwa ubehlala khona okweminyaka elithumi lane 14 emanikiniki inwele lendevu zingamahlahla njalo lenzipho zizinde okwesabekayo. Omakhelwane babikwa besithi uGrant bagcina ukumbona ngemva kweminyaka elithumi lane. Amapholisa athi abuzisisa ugogo Mahlahla okwenzakalayo kodwa kazange abotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Wajabi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowami umbono kwakugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi njalo ubezama ngakho konke okusemandleni amaqhinga wonke ukuthi azame ukuthi akufihle ukuthi kungaze kweneliseka ukuthi kufike isikhathi sokubana kube nomuntu ozakwenelisa ukuthi aza akubone noma akuvumbulule lokhu akwenzayo. Okutshengisela sobala ukuthi yinto abekade yazi njalo yinto ebekade misele ukuqhubekela phambili layo elokho eyifihla kukati ke kuze kwafika lelo langa kuye kwagcina kuvumbuluka yonke into.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani amapholisa ukuthi aphume lodaba oluyilo olwenzakalayo kumele baqale ngapi lapha njengoba sisazi ukuthi amapholisa kawavunyelwa ukuthi aye enyangeni ayebuza ukuthi kuhamba njani?
Insumansumani yendaba insinda baphendule lindaba babugande ngoba njengoba sicho ukuthi indaba ezinje izinto ezifana lokuthakathi zinzima kakhulu kakhulukazi ngenxa yokuthi amapolisa sobantu bangahamba ezinyangeni bethi bayacha amadambo noma bangabiza owafafa abaprofit ukuthi bezokhuluma ukuthi uhamba njani. Indlela engibona ukuthi osekufanele ukuthi amapolisa baqale ngayo kuqala yokuthi kufanele ukuthi bathi babe clear nge-identification yakhe lo mlisa lo ukuthi ngempela ngempela yena ongubani okokuqala. Okungangokuthi kufanele ukuthi kwenziwe ngisho lama DNA test azadalula ukuthi ngempela uyisihlobo sikabani lo muntu. Kusuka lapho kulezo ndlela zama DNA test bese kuyukuthi sebesiba mhlawumbe le certain interrogation abazazama ukuthi bayenze umama lo ukuthi azadalule yena iqiniso ukuthi wazini njalo wenzani njalo ukuthi kwenzakalani akhulume nje zonke izigebegenge zakhe azenzayo. Yiyo kuphela indlela kodwa kokuqala kufanele ukuthi ukuthi badetermine ukuthi ngumuntu weqiniso yini njalo lokuthi uyisihlobo sikabani kudingakala ukuthi kwenziwe ama DNA test yiwo azadalula kuqala ukuthi kwazakale ukuthi lo muntu ungubani njalo uzalwa ngubani bese kuphushekelwa phambili. Kodwa ke lolu daba luzabe ludaba oluzafundisa abantu abaningi isifundo ngoba luye ludaba oluphumele eshashalazini ngoba ziningi izinto ezicishe zifana lakhona lokhu ezenzakalayo kodwa ke zigcine zinyathelwa ziphelele nje emoyeni abanye abantu bengazange zafika mhlawumbe emehlweni abantu noma mhlawumbe zingazange zafika ngisho nasezindabeni. Kodwa ke nathi udaba selufikile engithemba ukuthi amapholisa ngoba indlela abangasebenza ngayo kuphela it's a scientific way yokuthi kufanele ukuthi kube proved kube sophuthekela phambili ngokuthi kwazakale nokuthi njalo kubuze abanye ngisho laye lo mntwana lo onguye oye waqala ukumbona kuzadingakala ukuthi kwenziwe zonke zona lezo zinto okuyinkluda lokuyexamina indlela i-state sake yasingakhona indlela inwele zakhe bezingakhona bazama ukuthi bacabangele ukuthi ngabe ukuthi wagcina nini ukuquma inwele wagcina nini ukuquma inzipho ngoba kule ndlela okufanele ukuthi kuyeneliseke ukuthi kudetermine ukuthi umuntu uma engahlala isikhathi esingaka inzipho zakhe zingabe zikhule zabe ngaka kungabe kwenzakalani. Ziningi izinto abangazicubungula abangazicutha ziphuma kuye ulwane umlisa ngendlela e-scientifically ezatsho ezakhuluma irekhodi eningi. Kodwa kakhulu inkulumo lapho abazagcina khona nguye lo mama lo ukuthi yena akaliveze iqiniso ukuthi kwahamba njani.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bhango Dube ocubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelepilitane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende eBritane umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazacubungula inhlelo abangaziqhuba ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. URamaphosa ukhangelelwe njalo ukuphatha udaba lwezijeziso ezafakelwa enye yenkokheli yeZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umongameli Ramaphosa unxuswe inkosi yeBritane uKing Charles yena ahlanganelaye izolo phambilini kokwethula umbiko wakhe ePhalamende yalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba lobudlelwano beleBritane lamazwe eAfrika ugoqela eleZimbabwe usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ukuluswa kwamnumzana Ramaphosa kwelaseBritane sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha yayikadlelani nabaholi kumbumongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa isimnxusile walana ngoba bekhola ukuthi iSouth Africa abanazo izimpi neSouth Africa.
Yona inkosi entsha eBritane singathini ngombuso wayo lobudlelwano lamazwe eAfrika? Njalo lokho asekwenzele ele South Africa kungabe kulomthelela yini kwele Africa jikelele lele Zimbabwe?
Indlela ebukeka ngayo inkosi sengathi yona ikhona lapho ethanda ukuthi abantu bakukholwe ukuthi ayifuni ukuhambisana namazwe ase-Afrika lawo mhlawumbe anobudlelwano obungahambelani kahle nelaseBrithani jikelele. Ukuthi kungaba khona umthelela ekunxusweni kwelase-South Africa kwele-Brithani asibone ukuthi kungaba khona into etheni ngaphandle nje kokuthi inkosi inxusa umongameli wezwe lakhe wahamba naye bayoxoxisana mhlawumbe ngoba phela nakho esephethe naye kanti ithemba lisekuthini njengoba sibone ekushoneni kukanina wenkosi ukuthi ngempela akazange awafihle amagama wakhe kumbe indlela abuka ngayo ngendlela ilizwe laseZimbabwe eliziphethe ngalo. Kungaba yilona mhlawumbe yiyona indlela esingabuka ngayo ukuthi cha uzoveza sobala ukuthi yini angayithandiyo, yini njalo angayizwisisiyo. Kodwa lokhu akusho ukuthi ukhona umahluko othena ozokwenzeka, ngoba phela siyazi ukuthi laseBrithani nayo linepolitiki zalo, liphinde libe nobukhosi balo. Khosibalo kanti njalo ufuna ukuphikisana kakhulukazi nezepolitiki, kumbe laba abaholi bezepolitiki bekokwezepolitiki abakhethwe ngabantu. Kungako sithi asibone ukuthi ukhona umthelelo omkhulu esingabona usenzeka ohlukileyo ngenxa yokuthi sokukhona inkosi, ngoba siyabona ukuthi elaseBrithani njalo nje lihlala likhuluma ngezinto ezimbi ezenzakala kwelaseZimbabwe, ukuthi mhlawumbe ngabe kuyakhuzwa indlela amalungelo oluntu aphethwe ngayo. Sibona ingathi inkosi nayo izohamba kulezo zinyathelo, nakhona kungekho okukhulu esicabanga ukuthi kuzokwenzeka ngomuntu kungabe kuguquke ngenxa yalokho.
Hello ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda, ingcwethi yecubungula ezombusazo yobexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kolunye udaba olufanayo, uZulu wehlukene ngemibono phezu kwesinqumo somthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa weSupreme okukhulula omhlophe wabulala iqhawe lesizwe umnumzana Chris Hani uYancis Wallace. Umnumzana Hani wayehlwela inkululeko yabensundu kanye lokwesulwa kwemithetho eyayibabandlulula i-apartheid. Isinqumo lesi sicunule umfelokazi kaHani ofunge phambi kwenkantolo kuthange esithi abahluleli bomthethwandaba abathethe isinqumo lesi bazazibonela ngokwabo. Kulabaningi abamsekelayo abathi idale leSupreme Court liphambanisile kakhulu, kodwa abanye bathi silungile lesi sinqumo ngoba umsolwa ubesejezile ngokuhlala ejele okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50. Umthethwandaba uphinde wethula isinqumo njalo sokuthi owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma kumele abuyele entilongweni ayeqedisa isigwebo sakhe ngoba wakhululwa ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe abalandela kwenzakalayo kwele South Africa labo badabukene ngemibono. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sikubona kwenzeka lapha isimo somthetho esesithanda ukutyeka ngendlela lena esibizwa ngokolimi lwanamhlanje ukuthi amakhothi akhepshayo. Ngoba phela ake siqale ngowalusi. Umthetho weparole uthi wona ukuze uphiwe iparole kufanele laba owabalimazayo owabahlukumezayo kube yibo abokuqala abakuvumayo lokho ukuthi kwenzeke. Kodwa ke esikubonayo ngokhrisani ukuthi unkosikazi uDimpu selokhe ama kwelokuthi yena akahambisani nokuthi uwalusaphiwe iparole ngoba wamphuca umyeni wakhe, wamshiyisa abantwana bakhe bebancane. Njalo kube sokusiba khona enye into, inhlangano lezezinye efana namakomanisi avumelana ngakho naye unkosikazi kaHani ukuthi okunye futhi okukwenza uthole iparole ukuthi ulikhulume lonke iqiniso njengoba linjalo. So kunento lapha ethi yona uHalusi akalikhulumi iqiniso ngoba akabavezanga bonke abantu ayelabo besakha uZungu lokubulala uChris Hani. Wazitshela nje ukuthi uzofa eyedwa. Lapha ukade kusenzeka ukuthi ke manje kuthi angaphiwa iparoli yingoba bekudingeka ukuthi akabachaze bonke laba ayelabo besakha lolu Zungu itulo lokubulala uChris Hani. Kodwa uma ngabe sekuze kufika ukuthi umthetho umnikeze iparoli nale kwesivumelwano sefamily kaHani, kuyasibonisa ukuthi umthetho usebenza ngezinye indlela ongathi akusalandeli ngokugcweleyo iconstitution yezwe.
Udaba lukaZuma lona bathini abantu ngalo?
Nalo vele luhlukanise isizwe phakathi, njengokuthi lwalo vele lubahlukanise kwasekuqaleni ukubotshwa kwalo. Esikubona-ke kwenzeka ukuthi sizaphinda sibone futhi uma kungathiwa uyabuyiselwa ngempela ejele, sisazophinda sikubone cishe sakubona ngalesiya sikhathi ukuboshwa kwakhe, ngoba abantu abanye abahambisana noZuma bathukuthele kakhulu ngoba kubona lungathi sokuyikumhlukumeza lokhu umuntu omdala, ngoba nesikhathi lesi ayesinikeziwe vele bese sincithe uma mhlawumbe besingakapheli bese kuyukuthi vele kufanele ukuthi lapho khona abe sengumuntu okhululekileyo. Manje uma sekuthiwa kaphinda buyiselwe, lokho ngibona ukuthi kuzafaka futhi ilizwe esimeni esifana nalesiyana esake sasibona ekuqaliseni, ngoba bathukuthele kakhulu bona abangabalandeli bakababa uMsholozi.
Alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kulezakhamizi zakoBulawayo sezisungule umsakazo wabasakhulayo ozaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo, njalo bencedisana ukuxazulula lezo nhlupho ngokwazisana bexoxa emsakazweni lo. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi weStudio 7 exoxa lo mnumzana Philani Ncube, omunye wabaqondisi balumsakazo.
Leyi ngizathanda ukuthi ngithi mina ngichasise ukuthi i-youth community radio station yona kahle kahle ikhona koBulawayo lapha i-project leyi. Thina kubuye kithi mina engikhulumayo yimi director owakhona, then-ke kukhona abanye nje engathi mina o-programs officer engathi ngu-Dennis Ngwenya, sibe sesisiba khona laye omunye engathi mina u-Trevor Mhlanga.
Ube umsakazo lo we-radio community station anele abatsha lingathi livele lihloseni ngokuqalisa
iproject leyi? Indlela engancedisa ngayo koBulawayo lapha ingancedisa abantu abatsha, ngoba abantu abatsha kakhulu baningi lapha koBulawayo, njalo kabanikwanga ithuba lokuthi labo baziveze, kumbe ngithi mina iplatform bayinikwa ukuthi njengabatsha bazibone labo lokhu abakwenzayo ukhithwe emsakazweni indlela abayifunayo.
Njengomsakazo osungulwayo njalo lisebenza labatsha, i-YFM idinga luphi usizo?
Esikudingayo thina njenge-YFM ikakhulu kakhulu singathi thina yimali, ngoba ikakhulukazi singakhangela njengakathisi ungafica ukuthi khona lanxa ngathi kuthiwe khona sokuthiwe nakho imali yangkhona le u-aplayela ilayisensi yakhona laphana kuyabhadalwa imali. Ngiyabona ukuthi kule mali ebhadalwayo laphana for i-period, ilayisensi yakhona for i-period of 10 years. Ikho-ke lolu ngolunye usizo esingathi sikhala ngalo nje ukuthi abangasisizi.
Okuvele kwalenza laqala lolu hlelo lokuqalisa umsakazo lo kuyini?
Qala lolu uhlelo ngathi mini project lisananzelela ukuthi lapha koBulawayo abantu abatsha kakhulukazi uzafica ukuthi khona kwezinye izindawo balawo amathuba okuthi khona labo babe involved kumidiya, okwenzela ukuthi labo bazibone. Siyakhanga singakhangela ukuthi khona ikakhulu ku-artist, sizafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abezinto ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi khona bazifice labo sebephakathi kwe-program zabo i-MON njengakwamanye amazwe.
Balaleli abafisa ukuthi baphathise kuhlelo lwenu lolu lokuqalisa umsakazo lo koBulawayo bengakuthola ngaphi Ncube?
Ngathi mina nganika nje ama-contact details njengokuthi ngithi mina ama-cellphone yami, i-cellphone yami inumber yakhona ngu-0775574202, eyinye futhi eyesibili layo ngu-0773586444.
Lo-ke ngumnumzana Philani Ncube, ongomunye wabaqondisi bomsakazo wesabelo othiwa yi-YFM obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale leCabinet izolo livumelane ukuthi kubandululwe umthetho weCriminal Codification Bill ozakwenza bajeziswe kalukhuni abayeyisa ilizwe leZimbabwe besebenzisa amanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Teachers for ED yiyo esiqatha amatitshala aseqede izifundo zokuba ngababalisi kodwa bengelamsebenzi. Kodwa leli phephandaba lithi amatitshala la kuzamele aqale aye esikolo sokufundwa usiko lwebandla leZANU PF eseHerbert Chitepo School of Ideology. Okumanje sengicedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyayibingelela Studio 7 linjani kubazali bethu. Hayi, thina siyaphila hlobo zethu, siyabonga kakhulu umsebenzi etisenzela wona hlobo. Hayi, siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu isibindi. Kuphela ukhulumayo ngesibandi ngolobutswana. Into kuphela nje ehlezi nje sikhuluma ngayo, sikhuthaza ngayo kulezi nsuku nje ngumumo welizwe lakithi. Abantu please, ngiyalikhuthaza kakhulu ngokhetho olukhona umnyaka ozayo. Abezingane zethu siphuthume kuyokubhalisa ukuvota, sivoteni utshintsho, sibe lekusasa elihle. Nabantu bakithi bake bekele ulalela amangezano, liyekele uhlala liye ngenyaka yonke 42 years lokhu liyengwa lilandela liyengwa, ake liphume kulokho. Bakhulume bezihlanyele kodwa abantu bezano besiya labo abahlanyela khona, likelekele ukubalandela labo sobhuku labo bakhulumela izano. Libeke lawa bedinga osebhuku bedinga bakhulumela izandaba lama-NP edinga abaqondane nakwezanda bezanu-PF ingabalandeli. Yonke nje ijikelele umhlaba nje ibizwa lonke laseZimbabwe tshelani lolandela abantu bezanu, khangelelani intuthuko yenu, lento intuthuko engihamba njani. Phumanini kuzanu zihlobo zethu, phumanini sibili. Kanti bona kanjani ahlale befuna ababulala abantu? Liyabona ukuthi liyayanyisa ngendlela ohlala liphuma ukuthi lingababulala, lithi nxa selikhuma emazweni amalithi lina-ke eZimbabwe kulokuthula liqambama ngalingaba
siyabingelela lingali njani khona ngapho Studio 7. Siyalibingelela lonke basaze bahle. Bengicela ubana nge ngikhulume lami ngifake lami igama khona lapho. Mayelana ngendoda leyele labo mama abaothina nakhona uSibangilizwe kabamfuni kuzaphu. Athi yena vele engubani kuzaphu. Engathi njalo kababa kabamfuni lobani, kati yena kamfuni ayikhona ukuthi na asimfuni utsho bani, njalo yena kuzapho engubani, engabe nguye wafuma leyo iphathini. Xa engafuni uSibangilizwe kajoyine enye iphathi kulo mfunayo, ngoba uSibangilizwe kazifakanga ukuba ekhokhele iza wakhethwa ngabantu ukuze akhokhele. Xa ebona ukuthi yena kafuni ukuba ngaphansi kukaSibangilizwe kangene amaphathi maningi, kangene iphathi. Thina ngoba asilankinga la Sibangilizwe, asike ukuthi nakhona kuba umuntu akaGeorge Wankomo akusafanelanga ukuthi naye akhethwe. La kufanele akhethwe, akhokhele ngekhethwe ngabantu, ngoba iphathi le kazapho iyafunywa nguye uGeorge Wankomo uyise. Asicala lokho ukuthi nakhona indaba la ekhethiwe. Hhayi baba lo kazama ukuthi ahlonipha, azihloniphe. Engayenzi njengo-Innocent Kalaba, walwisana lonkomo, elwisana lezaphu. Namhla siyadubeka ngenxa yakhe elwisa izaphu losithole. La esengena khonapho watshiyelwa leyo ndaba na kazidlela imali yakhe lo inikwayo labantu bakhe labo kulicembanyana kwakhe lokho behlale phansi emzini yabo. Siyabonga.
Sanibonani basakazi bethu abahle esimthandayo kakhulu, omagumede geni gumede saida awubantu wonke uBrenda, uBrenda mokudala wonke uEzra Jesus Banda awu odube. Hayi, siyalibulisa lonke, siyalibulisa, silibonga umsebenzi wenu muhle kazasizela wona. Ake sizame ukuthi sikhuza abantu amadoda ezanu PF lawo ahlanganisa uBelief Gawule lo Joseph Chuma, lo muntu lo wangabe ebhingalona indawo okhuluma ngayo antshelwa ngabe ngiyazi yonke history. Nxa sithi kwavalwa 7 kilometers leyo kaivalwang. Abantu bazibakhepunye umgwaqo ukucheceleni lapha sokula mangobo onkobo ukuthi iwonder fit ayisakhambi ayisakhambi. Even nokuthi ayipolytechnic levule ebhinga lakho kwindawo ongalazi indawo zokufundela vela kukakhiwa lutho kupho nguvula ibizo lakho kuphela. Mina ngisebenze polytechnic eBulawayo polytechnic iminyaka engu 21 eBulawayo polytechnic yabana imisebenza lapha 21 years indaba akukhulunywa ngamehlo iBulawayo polytechnic yasho eZimbabwe yayingeyo sasiyisikolo seRhodesia ngoba ungasikhangela sidala kakhulu 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 yiso esikhuluma ngaso lokho okwenziwe egwanda lo okwenziwe ebhinga lokhu sorry hayi ifekileyo ukuthi kuphela ikukhampelela ama-election kuphela ukuthi kubambibizo ukuthi kuthiwe ebhinga sokulento nje kukampeni ikampeni vele njalo siyakwazi abaningi ukuthi ningawukhombisa umfazi uyamthembisa ukuthi ngithi thina vele asigadi ibhasi sinezimota kumbe 3 ezihamba uhamba mahara umfazi wethu uyefika lenqola kayikho inqola just inqola yikho kwakobhilivu gawule lakucentral committee yezanupf abamkhethanga kodwa lokho esadalala eginyekwe emanzithi nte gawule ngicela wezesiwo mngani wami nakwazi ukuthi veke uyaphazamisa onje okwekucineni wena ngicela ubuye through studio 7 ufike ucela ukuxolisa izakhamuzi zakinetsholosho ukuthi azakhamuzi ayinetsholosho ngiyaxolisa kakhulu kakhulu ngamangala endlala ngiyitshelo lo ubaxolisa kwesabeki le bible into yokuxolisa kuqakathekile xolisa wena ungasihluphi ngakho lokhu hayi mandebele ntapha ukhuluma into esiyaziyo yonke la nxa kulokunye okuyinto okwakhiwa seyo sikwa sikubonile manje wena uyakukhuluma kuphi kade
hayi enjani itshona njani studio 7 Chris Gunda labanye bonke nje ngokusebenza nelihlangene lisiphathele izindaba hayi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu sibe lokhu nje sikhuluma ngezindaba nje zokukhuthaza abantu elizweni lakithi lokhu silokhetho omnyaka ozayo so ukhetho lwethu kumele abantu bananzelele kakhulu ngiyakhuthaza kakhulu especially youth kakhulu yesisa le ebesithuka manje lokuthi kathesi babonta umumo umi njani elizweni lakithi labo kakhulu ngikhuthaza labo bona abezana abantwana bezana bonke abasapoti izana ukuthi isapoteni njengaphandle lijabulile bantwana bezano ngibone kodwa ukuthi umumo elizweleni limi njani okungadingeka ukuthi kumbe lechamathambo okudingeka ivoti wendelana utshintsho bantu bekhaya wendelana utshintsho sibili imayouth utshintshe izimadele sifile kube lo tshintsho elizweni kumele lizibonele lana engade uhlala lirojwa lirojwa kwesikhathi esifitshane futhi ngesikhathi inyanga selibavotele bona umnankakho sebeyikhohlwa ngani shiyana nanento ezinjalo 42 years sihlupheka sisenhluphekweni tshintshaneni youth lani badala bezanu yabona sithi aliyiboni lizenza iziphofu lolungaso ziphofu futhi ilizwe limi njani khangelana abantu bena kula mfundo izibhedlela libe sekhangela amanga aqanywa abakhokheli bena hayi bona ake lilizwe lamakhwapha abantu awu zingenini amakhwapha abantu bezanu lonke nje lisapoti izanu lisikhuluma amanga ngayo kodwa khangelani umumo welizwe kuphela ningakhangela okuningi ukuthi kumbe lithanda umnanga komelela ukhangelani umumo kuphela ukuthi ilizwe limi njani asihlakanipheni bantu basekhaya
kubalaleli basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke kusengudube lokhulumayo eGwanda angazi ukuthi kumbe laba abantu abezanu bacabanga njani babona ngazani bahlakaniphile ngoba bayenza izinto abesebesethi kayisithi angazi kumbe basacabanga ukuthi abantu bonke igugurawundi yabo yaqeda abantu bonke yini ngoba sisele sisekhona thina esasikhona
iindaba zemorogoro siyazazi lapho into yonke nakungathiwa siyichaze siyayichaza ukuthi emorogoro kwakuhambe njani labo matatawa lapha izinto zibesei ubona ngokwabo khona ngale emozambique siyakwazi ukuthi labo babeqedelana babeqedana ngandlela bayo kodwa sonke isikhathi babelokhu besethi kayisithi kayisithi enya kumbe kuthiwa enyathimi lapho kubotshwa khona okwenzeka lo dlame olubophise ojob sikhathi ungalanda umuntu esemfeni ubosusithi kayisuwe futhi abantu bekhala ngesihlobo sabo ubosubalanda ubosusithi kayisikho and then ulokhu ucabanga ukuthi abantu labo kusho ukuthi vele asicabange yini yikuseyisa lokhu kwe-sis intelligence yethu then ubosukhathesi gijimisana abantu matopo bakhijimisa abantu kubogogwe bakhijimisa kayisibo yonke indawo plus into ehluphayo ile ukuthi amapholisa layo upol nyathi lo osikhulumelisa amapholisa lo labo zihamba izihamba ngase bebuzwa ngento lapho ababekwazi ukuthi kulecala uzakuzwa ukuthi hhayi abarespondi kuma abaphenduli inarembosha zabo bazaziphendula nini inarembosha zabo but nxa kungenzakali into ekhanywani ifunwa izanu hawo bagijime kakhulu uzosebekhuluma iziningi ningi okuningi ningi sebengasaqedi
isikhathi du sesidliwe ngumangoya. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.